Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 kuMpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezempila kahle sikhuthaza uhulumende labenhlanganiso ezithiyeneyo ezikumsebenzi yemkhankaso wezempila kahle ukuthi basebenzise indlela yakulezi insuku zokukhulumisana ezebulenjini ukusabalalisa imbiko ngegcikwane le-COVID-19. Osomabhizinisi bakobulawayo bakhala ngodubo lokusilela kwemali yamanye amazwe besithi okwenzakalayo kudala ukuba amabhizinisi abo adonse nzima. Umbukiso wezokulima walonyaka weHarare Agricultural Show usungulwe namhlanje kule nkuthazo yokuthi abalimi labakumsebenzi wezemgodi kumele basebenze ndawonye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe lenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.2 million yibo asebehlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Kubika abogatsha lwezempilakahle, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo abaphose bafike amakhulu amathathu i-294 bafunyanwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abathathu. Kunjalo nje ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uhulumende labanhlanganiso ezithiyeneyo ezikumsebenzi yemikhankaso yezempilakahle ukuba basebenzise indlela zakulezi insuku zokukhulumisana ezebulenjini ukusabalalisa imbiko ephathelane le-COVID-19. UMavis Khama usethulela lolu daba ngoceleyo.
Inkuthazo yenziwa ngabenhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa ukufinyelela kwabantu ulwazi olutshiyeneyo olwe International Day for Universal Access to Information. Lonyaka olunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Building Back Better with Access to Information. Umkhokheli wenhlanganiso le uMnumzana Simbarashe James Tafirenyika ulandisa kabanzi ngale inkuthazo yabo.
What we have seen is social media has got an impact in all sections of life, and what is now needed is health issues, especially in pandemics, are supposed to dominate. Currently, social media is now dominating more than radio stations or television stations.
Esesikunanzelele ukuba i-social media ilamandla amakhulu kizo zonke inhlangothi zempilo, ngakho sekudingakala ukubana indaba zezempilakahle ezifana lobhubhane kumele kube yizo okukhulunywa ngazo kakhulu kiyo. Kunje lezi ndlela zokukhulumisana zebulenjini yizo esezisetshenziswa kakhulu ukwedlula omabonakude loba amawayilesi.
UTafire Nyika uthi ezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini kulapho abasakhulayo abatholakala khona.
Because if you check like the young generation, the teenagers, even up to about 30 years, some people just like watching movies and they are no longer attending to news.
Ngoba ungakhangela abasakhulayo laba kusiyafika kwaba kuminyaka engu-30, iningi labo bazithandela ukubukela imifanekiso yamabhayisikopo, abasazilandeli indaba ezikhitshwa emisakazweni.
Omunye wabasakhulayo uTafadzwa Chigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele uthi uyayisekela inkuthazo yabeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union.
Kwenza uhamba kweinformation kube fast. Ngaleyo ndlela kulula ukuthi uhulumende abonisane lezisebenzi zakhe, akhulumisane lezisebenzi zakhe. Kuyachiyana ngezindawo, ezinye izindawo uyathola ukuthi maybe amagagasi awubulembu awatholakali, kutholakala maybe ama SMS. Ngaleyo ndlela kulula la kwi-government ukuthi isebenzise yona leyo ndlela engakwanisa ukuthola khona abantu.
Inkundla zokukhulumisana zebulenjini ezigoqela oWhatsApp lezinye uchigandiwa uthi kuzosiza uhulumende engazisebenzisa ngokugcweleyo ngoba ziyenelisa ukufinyelela abantu abaningi ngesikhathi esifitshane.
Ikakhulu emakhaya, information ye-COVID leyi ayazakali, umkhuhlane lo akula muntu okwaziyo osibili ukuthi uhamba njani ngenxa kusemakhaya. Emakhaya abanye babengakwazi, njalo lalawa ama-vaccine la ade avele angani ayahlupha, abanye abawathembi. Kuyenza ukuthi nxa bengasebenzisa i-social media ngempela bakhona abanye ababezathola information yale nto yabo kuzancedisa kakhulu empilweni.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko uSenator Monica Mchangwa utshele intatheli zindaba embukisweni wamankampani oweZimbabwe International Trade Fair ZITF ngeviki edluleyo ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukubona ukuba umuntu wonke uyayithola imbiko eqakathekileyo empilweni yakhe.
President is on record that we don't want to leave anybody behind. Information is power, whether it's a kumusha, at what level, we want every Zimbabwean to be informed.
Umongameli uhlezi esisho ukuba akumelanga kube lo muntu osalayo kwezokutholiswa imibiko emqoka, kungaba semaphandleni loba edolobheni. Sifuna umuntu wonke abe lalo lolo lwazi.
Umchangwa uqhubeke esithi kungalesi sizathu bekubone kufanele njengohulumende ukuvumela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo ngokunikeza amalayisensi amaningi okuvulwa kwemisakazo yama-community radio stations ethi izosiza kakhulu kwezokusabalalisa imibiko. Kunje sekuleminye eyisithupha etholiswe yamalayisensi kunsukwana esanda kwedlula ebavumela ukusakaza ezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
ESouth Africa libikwa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa lubhubhane olwe-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani labantu asebahlolwa bafunyanwa belaleli gcikwane ngelanga. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele-South Africa, e-National Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lenhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba kuphuma kuhlandla kumbe i-wave yecorona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke, down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini, 5%, lisuka kumatshumi amathathu, 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Groom uthi lezi zindaba ezimnandi loba nje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally, we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku-third wave loba nje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
In case not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kwe-South Africa kuhlandla lesithathu yinto esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Iningi labo lihamba lokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa i-coronavirus kwele-South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngekusimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehla-ke sekubaphe ithemba lokuthi uMongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokunqabela i-corona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Ngibona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla, mase sifika kubo 500 kukhomba kunothi sekuzamekile ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sekuphunywa ku-third wave noma ngabe u-fourth wave esiza mhlambe thola nsebe jovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu. Sibonge njalo ukuthi mhlambe singaze sifike sizithole nathi sesikhululekile siyadlala amakhisimusi sikhululekile emakhaya sekuvule nemingcwele.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe i-coronavirus. Abantu asebebulewe yilomkhuhlane sebefika izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili asikhombisa over 87,000. Asebehlatshwa amajekiseni okuvikela i-corona agcweleyo sebesedlula izigidi ezisiyagalombili 8.4 million.
Uyabalalela abantu bakhe uJehova.
Njengoba kwamanje kule South Africa kungavunyelwa ukubuthanisa abantu abedlula amakhulu amahlanu, more than 500. Umculo weZimbabwe ucula umdumo wezokholo eqenjini lecilongo lesikhombisa uPhilip Dube futhi bakhangelele ukuthi kungekudala umongameli Ramaphosa avumele ukubuthana kwabantu abaningi ngoba lekuyo indlela abaphila ngayo njengabaculi.
Kuyangijabulisa manxa ngibona isibalo se-COVID-19 sisehla kanje kutsho ukuthi abantu bayilandela imigomo. Kuyangijabulisa ngokuthi masifika kuleveli 1 esiyakhona ukwenza imicimbi ezindaweni eziyeneyo.
Uthi bangathokoza kakhulu ukuthi babuyele empilweni yabo yokuthokozisa umphakathi wamaculo. Mesibe 7 Johannesburg kwele South Africa inthuso khumalo.
Umbukiso wezokulima walonyaka oyarare agricultural show usungulwe namhlanje kule nkuthazo yokuthi abalimi labakumsebenzi wezemigodi kumele basebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlangothi zombili owenzelwe eHarare lapho owenzelwa khona umbukiso wezokulima lo namhlanje ukuhlaziya ukuthi bangasebenza njani kungela kufuthelana kwaba kumsebenzi wokwemba labalimi. Incwadi zentuthuko yenoto zithi imisebenzi yonke yomibili iqakathekile ekuthuthukisweni komnotho welizwe ngakho-ke kumele bonke basebenze belandela imithetho yelizwe. Abenhlanganiso ibona ngomsebenzi wezemigodi e-Chamber of Mines of Zimbabwe bathi leli lizwe lile mithetho ecacileyo ephathelane lezokulima lokwemba kodwa ngenxa yokuba leyo mithetho ayilandelwa kugcina kudala ukufuthelana phakathi kwamacele omabili. Abaqoqa umbukiso wezokulima weZimbabwe Agricultural Society bathi owalonyaka uqale kuhle njalo uthembisa ukuba uzaqhubekela phambili kakuhle. Kulabalimi abangaba likhulu 100 abavele emagumbini amane elizwe kanye lamankampani alikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa 157 ababukisayo kushowa yalonyaka ezavulwa usemthethweni ngolwesine. Ishowa yalonyaka iqhutshwa kulandela iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana kwegciwane ele-COVID-19 njalo kuvunyelwa ukungena labo abahlatshwe amajekiseni wonke ukuzivikela kuleli gciwane kumbe abalencwadi eziveza ukubana bahleliwe batholakala bengela gciwane leli. Abe-Harare Agricultural Show Society bathi njalo labo abangasoze bafinyelele ukungena embukisweni walonyaka balakho ukubukela enkundleni zebulenjini ezinjengabo-Zoom lezinye. Indingimba yombukiso walonyaka ovame ukwenziwa ngoncwabakazi minyaka yonke kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yomsebenzi wokumelana le-COVID-19 ikhuthaza ukusebenzelana phansi kwesihloko esithi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and the Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Nginele Studio 7, ngise Washington DC, ngimuPraxedis Jeremiah.
Abosomabhizimusi bakoBulawayo bakhala ngodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe besithi okwenzakalayo kudala ukuba amabhizimusi abadonse nzima njalo sebebanjwa ngamandla okudinga imali yakwamanye amazwe emkambo omnyama. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi baleli dolobho bathi ngokuhlaselwa kwamazwe omhlaba okugoqela eleZimbabwe lubhubhane lwecoronavirus, umnotho welizwe obuvele umadolonzima uhle wamandawonye ungasathuthuki ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukusilela kwezethekeli zakwamanye amazwe, ukuvalwa kwamanye amakampani, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokunye. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi ukuze umnotho uthuthuke yikuthi kube le mali evela kwamanye amazwe.
Isimo sibi esomnotho ukuthi umnotho kawusebenzi kahle ubona ngokusweleka kwemali yangaphandle okuthiwa yi-foreign currency. Nxa ngabe ama-industry esebenza ngendlela efaneleyo, le-tourism ikhona kule investment efaneleyo, abantu bangaphandle labaphakathi behlanyela izimali, kulula ukuthi imali yangaphandle itholakale. Ukuswelakala kwayo kwenza ukuthi i-industry ingasebenzi ngendlela efaneleyo, abantu bangatholi imisebenzi ngendlela efaneleyo, lezi zinto zidule okwedlula lokho ekade zizaba yikho khona ngabe bitholakala. Ngakho-ke nxa ngabe i-foreign currency ingatholakala, izinto zizaqhubeka zidula, imisebenzi izaba ingekho, i-economy kayisho zivuke.
Unkosikazi Sane Ndebele olebhizimusi esakhulayo uthi amabhizimusi abo abulawa umkambo omnyama.
Njengathaba amabhizinisi abancane kunzima kakhulu ithi ngoba yonke into sithenga i-forex. So ngaphathiswa sebesithengi se-RTGS lokhu kuyasibulala. Angiboni umkhono wokutshintsha ngoba kunjalo i-forex nxa sesiyidinga sesithengisela ngosiphatheleni, okuyikho okunye kusibulalela i-economy i-black market.
Umnumzana Meluleki Mlala, omunye wabo osomabhizimusi, uthi ukuthi bathole imali yakwamanye amazwe kunzima.
Amabhizinesi ethu singakhangela kuleminyaka leyi isilokukhathazeka kakhulu ngoba i-forex ayibambeki. Indlela ezasisilethela i-forex lula ne-COVID leyi zavaleka, akula tourism, abantu abasavakathi besiya kwezinye indawo. Lokhu yikho ngathi sokubulele i-economy yethu kakhulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi lizaqhubeka lizama ukuthi kungabi lokukhuphuka kwentengo mahlayana ukuze isimo somnotho sibe nganeno. Ekhuluma emhlanganweni obukhona ensukwini ezimbalwa ezidluleyo, umsekeli kamqondisi obona ngokuphenya ngezenotho ebhanga le-RBZ uDr. Nebson Mupunga uveze ukuthi ibhanga le-Apex Bank lisebenza nzima ukuthi limise ukukhuphuka kwentengo ngoba kungalungelanga intuthuko yomnotho welizwe. Kunjalo nje, usika lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ, umnumzana John Mangujika, wethule umbiko othi uhlangothi lwabacubunguli endabeni zemali olwe-Financial Intelligence Unit, i-FIU, selufumene laveza abantu lenombolo zabo zocingo abephula umthetho wokuhanjiswa kwemali elizweni besebenzisa umakhalekhukhwini lenkundla zebulenjini. UZulu laye uxwayiswe ukuba uma elolwazi ngalabo abephula umthetho bathinte ugatsha lokuxwayiswa ngezemali kunombolo ezilandelayo u-0714-039897 kumbe u-0780-434-475. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje kwezabatsha sicubungula eziphathelane le-COVID-19 ezikolo njalo ngezizathu ezithile lolu luhlelo esalethulela lona ngolwesibili oludluleyo. Somnotho lamhlanje Ele Zimbabwe lele Rwanda lisayine izivumelwano ezinhlanu ezizokuthuthukisa inhlelo zamazwe omabili kwezokulima, ezomkhathi, ezokuthekelelana, ezokuthengiselana, lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku. Emhlanganweni osungulwe namuhla oyiRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference esigodlweni salelo lizwe eKigali, umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava nguye okhokhela iqula leZimbabwe ekhatshwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu lomunye wakhe obona ngezamafekithali unkosikazi Sekayinzenza abasayine ezinye zalezo zivumelwano. Esinye isivumelwano sibikwa sisayinwe ngosomabhizimusi umnumzana Austin Ngomazana obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi umthelela wezivumelwano lezi awubonakali empilweni zabantu. Asizweni umbono kamnumzana George Mkhwananzi ingcweti ecubungula izomnotho welizwe ngalolu daba.
Yebo siyakubona lokhu kuyenzeka. Kuyabonisa ukuthi yebo bayazama bona abakhokheli baseZimbabwe ukuthi bavuselele umnotho ngokuthi bathole amanye amazwe abangathengiselana nawo badale ubudlelwano bohwebo kunhlangothi ezine ngezehlukeneyo ezigoqela ezolimo, ezokuvakatshelana, ezemvelo kunye nezomkhathi. Kodwa lokhu ngokubona kwami akutsho lutho, kulithosi nje eliwela olwandle bese ucabanga ukuthi selingagcwalisa olwandle. IZimbabwe lapho esuka khona ingakazi idilizwe ibilobudlelwano obuhle namazwe alomnotho oqinileyo amazwe asentshonalanga. Yikho ke uma idala ubudlelwano namazwe anjengeRwanda yikho engibiza ukuthi ngamathempukane, ukuthi abantu basuke baphaphe bandize emoyeni bejabulela into encane kangaka, kusuka nje kube into edidayo. Kuqondile khona kuright ukuthi badala abangane, kodwa ngabangane abancane nje abangatsho lutho laba. Lapha iZimbabwe yasuka khona ibisuka esihlalweni esikhulu kakhulu sobudlelwano lobungane namazwe akade edala umahluko emnothweni. La asezama ukuwahanqa, hayi sekuyikufana nje lokubopha imbuzi ukuthi sidonse ikhuba, kanti ke sekwakhululwa izinkabi.
Kumaviki ambalwa edluleyo eleZimbabwe belise Democratic Republic of Congo ngenjongo yokuthuthukisa ezokuthengiselana kumazwe omabili, umnumzana Mkhwananzi usipha umbono wakhe njalo.
Siyakubona njalo njengoba ukubeka ukuthi kukhona imizamo yokukhulisa ubudlelwano lelizwe laseDRC. Akusiyo into enjalo, uzokhumbula ukuthi iZimbabwe yakhupha amabutho ukuthi ayolwa ezwe laseDRC. Kwaba khona umnotho omnengi wedayimana owamoshakala waphelela ema-10 lasemaphokwethini amanye amadoda wangasizi ilutho. Kukhumbule futhi ukuthi ukuphuma kwebutho laseZimbabwe lisiyalwa e-DRC ikhona okwabangela lokho okwakubizwa ngokuthi i-Black Friday eka-97 ngo-November eyenza ukuthi isisindo sedola laseZimbabwe sihlesiwe ekabuhlungu, asizange saphinda futhi savuka kulokho kuwa kuze kube nanamhlanje. Noma kungaze kube khona-ke lokhu kudlelana okukhulunywa ngakho akusizi okuyaphi, kusamele iZimbabwe ilungise ubudlelwano bayo namazwe okuyiwona akade eyenza ime ngenyawo zayo igxile imelane nazo zonke izivukuvuku zomnotho. Konke lokho kwabo-DRC yikuphozisa amaxoxo.
Umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali uthi kufanele amazwe e-Afrika asebenze ndawonye ukuzithuthukisa.
I-DRC yona liyana siswami ama-resources ayo abuthwa ngabantu from Europe, bayafika ngongama-private jets bethathe abakuthathayo bebuyele kungela any contributions to the locals or to the economy ye-DRC. I-DRC leZimbabwe vele ihlezi lobudlelwane, liyacabanga ukuthi sike saba lamasotsha ethu ahamba eDRC iZimbabwe kufuze iqakathekise ubudlelwane bayo lamanye ama Africans because very soon ama borders lawa are going to go, we are going to be a borderless Africa.
Umhlangano wanamuhla eRwanda ubulandela owaqhutshwayo ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka, lapho kwasayinwa ezinye njalo izivumelwane eziyisithupha emhlanganweni we-Joint Permanent Commission on Cooperation. Umnumzana Shava ubikwa isithi uhulumende uphakathi kokulungisa izivumelwano lezi ukuthi zisebenze. Uphenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso elawula ukwethulwa kwezindaba elizweni eMedia Institute of Southern Africa, kumbe eMisa Zimbabwe, luveze ukuba idale lephalamende liyakhokhela kuluhlu lwabalondoloza ilungelo lokuthi intatheli zindaba labantu jikelele bathole ulwazi lembiko eqakathekileyo empilweni ngokukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yalolu phenyo yethulwe ngabemisa Zimbabwe embuthaneni owenzelwe kweyinye ihotela eHarare namhlanje, bekhuthazwa ukuba uzulu weZimbabwe aqhubekele phambili edinga imibiko kunhlangothi zombuso welizwe ukuze abe lolwazi olweneleyo. IMisa Zimbabwe ibisuzisisa ukuthi uyaphathisana umthetho omutsha owe-Freedom of Information Act ekudingeni ulwazi kunhlanganiso lezi ngendlela yokuqinisa ilungelo lolwazi elitholakala kusisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma ngemva kokwethula impumela yophenyo lolu, uMnumzana Nqaba Machazi owenhlanganiso yeMisa Zimbabwe uveze ukuba kuqakathekile ukuba inhlangothi lenhlanganiso zikahulumende ziphathise uzulu ukufinyelela imibiko yokwenzakalayo lolwazi ayabe ludinga engabhekani lobunzima emizameni yokuluthola. Uncome kakhulu idale lephalamende ngokweneliswa ukuthola isicoco senhlanganiso epha imibiko kuzulu ekalula ukwedlula zonke inhlanganiso abezikhangela kulolu phenyo.
Lo nyaka kuwine iParliament of Zimbabwe and njoba lizwile kuthiwa iParliament thatha isikhundla sayo sokuvusa ebantwini. Ngakho ke uqakathekile ukuthi iParliament ibe yiyo yavuleke kakhulu ukuthi abantu bekwazi ukuthi bakhokhelwa njani, njalo bekwazi ukuthi baza kuthatha what steps ukuthi bebekwazi ukuthi benzeni ngempilo yabo. Kathi sibenchilo ukuthi iCovid ukuthi welashwa ngaphi, ukuthi even ubekwazi ukuthi uyasebenzisa yiphi ivaccine uyisebenziselani.
UMachazi uthe kumele isisekelo sombuso silandelwe zinhlanganiso zonke kungelani lokuba zingaphansi kukahulumende loba hatshi ekunikezeni imibiko emqotho. Ekuqhubeni lolu phenyo uthi inhlanganiso ehluleka kakhulu ukukhipha imibiko mayelana nomsebenzi wayo ngelukupanelo kaubot esithi nxa ingenza okwenziwa yiparlamente ingayamukelwa nguzulu ngcono.
Nxa uyinhlanganiso njengelukupanelo board then ayesitholakala ukuthi lo nyaka ibinganiki as much information as edingakalayo, esikubonayo ukuthi sizama ubakhuthaza ukuthi ayisiyo indlela okumele lenze ngayo. Asikuthi siyabaxabana labo, asikuthi sizama ukuthi silisane labo, kodwa zama ukuthi hayi bengaba ngcono njani, bengaba abanye bazathi siyabalwisa, kodwa nxa sesiwukhangela iparlamente iyenze kuhle. So bona as a small as an inhlanganiso encane behlulwa kuyini ukuthi labo benze njengokwenziwe yiparlamente.
Unobhala wepharlamente uMnumzana Kenneth Sokuda uthi bazaqhubeka besipha uzulu ulwazi.
Asithemba ukuba sizaba le-platform ezavumela abantu abangezwayo endlebeni ukuba benelise ukuba la mazwi kuwebsayithi yethu.
Kodwa uNkosikazi Samantha Sibanda wenhlanganiso e-Signs of Hope uveze ukuba inhlanganiso eziningi ziyabandlulula abantu abakhubazekileyo ekutholiseni imibiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni.
Ya, umsebenzi wethu iguquke kakhulu. Kakhulu ngenxa yokuthi eqaliseni njengenhlanganiso sasingakwazi lokuthi kuyabhalelwa kuhulumende ucele. So basincedisa ukuthi sikwanise ukukwanisa ucela imbiko esifuna ukuba yazi, njalo lokuthi siyifikise ebantwini abale-disability. Silama community meeting amaningi esawayenzayo lapho esathatha khona abantu abasebenza ema-ofisi kahulumende besiyakhuluma labantu abakhubazekileyo directly. So mbona kuyinto le e-right kakhulu.
Inhlanganiso ezisetshenziswa yiMisa Zimbabwe kulolu phenyo zigoqela Environmental Management Act, EMA, Harare City Council, Chitunguza City Council, Lupane Local Board, lezinye. Itayele paramende, hilo elitulakale lisenelisa, ukupa imibigo eneleyo, njalo elitakileyo kuzulu. Kuti Lupane Local Board, hiyo engelandjela ezeneleyo, ukupinyelelisa imibigo kuzulu. Nimele 27 nise Harare, yumdo dolo zindo.
Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga nikho napha eWashington DC
kusukana 7:30 PM
apotsino kupa yinawu muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.